go VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejona njani mthwanga zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumpalakazi 2019. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umqotho ukuthi iAPEC ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele ihora. Nanku phela le mali le ebonazo abasebenzi bayithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation, basala kungasela lutho oluncedeyo izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kade silobisa amarondela laba bathi ukuzeza into yabo bayizigambela bayovalela imihlangano. Kade imihlangano leyo ivalwa njani ngoleyo yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe kwenza bani khona okwenziwayo kuloku? Phela siye 1.30 ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-Apex Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho ukuthi i-Apex ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonazo abasebenzi bayithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation, kwasala kungasela lutho oluncedeyo izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lomela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa izahotha izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho kwavunyelwana khona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimuzi zingathi zilento ezithobayo ezikhwameni nambe phela kuloku nzima. Kanti bayabhekana lesikolo ezivula ngoJanuwari abantu baze ngelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Uhulumende angasho njalo, kodwa ke akula munye esingakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kunempawu ezikhombayo ukuthi lendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyimisele kubaniniwe. Abaniniwe kuyinguhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke ukuthi uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende azithenga abantu, azisabonakali, azisekancedi. Izibongo zabo azisekho nasemakhaya, azisaziwa ngenxa yemidlala abanayo ezisini zabo elethwa iholo elincane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Thina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshala izinta. Sasivele sithe thina uhulumende imali ngaye yena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sicikisana laye. Kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nafike lapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibeze lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende iimpawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi ha-a imali vele isifunakala ngurhulumende lapho imali engako.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho lunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo kalike ngezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla leMDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekuthwe izinhlamvu zombopho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla leZaphu waze walifaka phansi kwekhwapha lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe loJoshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo weGugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla leZaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi esebenzisa amapholisa lamasotsha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapholisa lamasotsha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuzisantando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano loZulu njengalokho okwakusenziwa nguMugabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakayikla bavele benjani, qinisa ukuthi uNkulunkulu akasiwo umuntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu. Ebalenzondo, ebalenhliziyo ezilukhuni zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizivala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje abantu mabone belimela izolo mina umpopo ngibonela uchaya ukuze sazi ukuthi lo umpopo wempela uhambe wachaya umduli le lapho chaya khona umduli kwavula kwavuka umlilo usibona ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas namhlanje kuchaya umpopo
Mthembo lapha sidila lama cry baby yipho vinesi live fest sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi bona the rule of law but ebusuku bese put into the way left right center imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ukubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele uwenze lokhu uwenze imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwenxana okuzabe sokuphinze phambili ngale yonke into le ifake phansi but now sesilamanye ama-players kuphela emtha specific asefunwa ngama-bullies yabona lolwana umuntu wena othi wena nxa lingambikanga ebhoreni ibhora lingelakho yena sesithatha ibhora usefuna ukuhamba lalo licela limbikile ngenkani ukuze lafuna ngibalifini that's the kind of attitude unfortunately esiyadoptwa ngamanye ama-players kupolitical space lapha ukuthi bona sesima ngomthetho apprend themselves
sithathe ubaba uSibasa Chuma
labantu makhaza sihleli nzima kambe siyokwazihlanyela izalukazi zihambe edorobheni zingayenzi lutho abantu bakulawa mahlayana kungayenziwalo bengayenzanga lutho kadesi emarondela ngizetwa kuchaya umgobho laphana kwalinyazwa abantu indawo ziningi kakhulu abantu bayalinyazwa bayabulawa bayathiwani ezimbango lapho sengisesabisa ilo kade zingahambe edorobheni sengihamba lami ngisisaba ngokuusukela zikanyile abantwana esibazalayo abathinywayo nje ukuthi bayenze into enjalo kadesi babesemarondela laba abantu befuna ukuzeyezela into yabo babezihambela bayovalela imihlangano kanti imihlangano le ivalwa njani ngole yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kanti ayikwenza bani khonokho okwenziwayo kuloku phela siyo 1 ilizwe leli imangala selibuyele kwabani sekunesigebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane mntu bayezenye into
kosithathe kubaba uMavelas
into eyenziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlolisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele into le imbi iparty i-MDC alliance iparty yithi esayinumbayo ngokuthi isiyilele thina amalungelo ngoba asengazwa kahle leli izwanda leli yelo ebezamthetha ukuthi kulizwa
thathe ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi u-anonymous
sibonani lokhu sokusishiya phandle thina le abantwana bezimbabwe ngakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo so thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho
lelo phela vele selibhaniwe lelo akula nto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa fica ukuthi lalelwa zonke inhlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebhukula abantwangane yizinja ungadinga ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisa kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle kuyadingakala lelo bandla eliphikisa kwenzela ukuthi lalo phela azibone lapha anganelisi ukuzibona khona amaphutha ngiyabonga tho
yes tatu baba unkosi sokubuyela yini lokhuyana uzakukhumbula kwakuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngiwaye ngumongameli uRobert Mugabe
sokusobala ba sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabe ingasisi
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini owe 16 days of activism against gender-based violence oqhutshelwe emahofisini eMDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi bechaka njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ilazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lwenu esifuna ukufaka estrictini sisenzela ukuthi noyephileke ukufika la nomama otshaya indoda esendlini lo baba orepha umntanakhe esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lani layazi ukuthi izame njani.
Amazwi akhachizelelwa nguPhilip Mpofu wathi uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Ula violence evumekileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa le violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze inkubu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kaward 2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Uhulumende wayithi kulecala yithi mina ngikulecala yithi thina njengabantu be-NDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo, kodwa kubhizi uyasithathela amahle. Nansi isikhathi okumele sisuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini, unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
Emasouth izinto zama-child marriage zigcwele ngapha, vele kwazi kona lokho. Iprovinsi yethu is the highest, yiyo ephezulu kulamaprovinsi wonke eZimbabwe yendaba zama-early child marriage. Nxa uthethe umntwana asikandaba lokuthi umntu obole ngemalini esikone under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlongulwayo. Njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba siqashe ngaphansi kwakho, sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpamachisa.
Lo mkhankaso oqale ngoMvulo mhla ka-25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika umhla ka-10 Mpalakazi. Lona akakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World, Generation Equality, Stand Against Rap. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende yezemithetho, yona ehlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umumo womkhathi omuvi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kwempumelanga kusiya kumpumalanga yeMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalichumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Naloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane, ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe yena njengelizwe ile strategy sayo okuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinjeendaweni njengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lali gciwane naye, ingatholakala elalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle qalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama-partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa ama-condom. Ukusebenzisa ama-condom bavikela umama, bavikela njalo lo mtwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Inkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngobunzima ukuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bagcine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, sesiyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabesifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundise ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela wakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sithedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantwana.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane cage ijazi kamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhu lisehlisa igciwane leliyana lingalokhu liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi kamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawa yiwaqakathekileyo kakhulu. Akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchayela iwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngensonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguye ohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe yiqembu leHighlanders kumncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsuku zonke okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona. I think yabona indaba esifuna eHighlanders family yabona. I think ikapu leyo yabona mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just added at this day one yabona. Sizithola manje ngikhathisa bonke kumele sibe ukuthi sibe yabona sibalwele ngesandla sesiphephezo. Mina into engayitsho ukuthi ngoba ama team ethami ngiwancedisa ukuthi yenze lokho ngokuzayo.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinal yomncintiswano walonyaka iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanye kusigaba sokuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba sekwarter final lichayele FC Platinum nge-3 kanye, ikanti kusigaba sesemi final iqembu leBosso lichayele ZPC Caribe nge-1 kanye. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla bahlangene Dube laye uthi ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBosso bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokho sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula wonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco ukuza lethuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.